Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 17 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yebhethu likaZulu iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini bachiswa livuyo leGugurawundi ngomnyaka ka-1983 echolocho. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke emsebenzini.
Kanti vele kuzanywane into nje yokuchitha isikhathi.
Izakhamizi zeCountry Park zikhala ngentuthu evela lapho kulahlwa khona izibi engozi mine eyomlilo osuwehlule ukucitshwa ngabogatsha lwe-fire brigade.
Onguye oqalise lowo mlilo, akulaqiniso kodwa siyananzela indawo leyana ungayinanzela engozi mine, kulabantu abahlala khona phana around.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zezigaba zemandebeleni ebhethu likaZulu izolo iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini bachiswa livuyo leGugurawundi ngomnyaka ka-1983 echolocho. Bekulomcimbi owenzelwe emangweni weMakhonyeni duzela lapho okwachiselwa khona omama abangamachumi amabili lanye lowesilisa oyedwa. Amanqiwa omuzi lo owachiswayo elokhu ekhona. Isikhumbuzo lesi silelitshe elilamabizo abantu okuthiwa abanye babo babulawa abantu babo bebakhangele. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha ukuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. UMalaba umiswe umsebenzi ngomgqibelo isinqumo lesi ngoba yenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Kodwa umphathi ntambo wezemithetho umnumzana kaZembe kaZembe wethule umbiko ngolwesihlanu esidla amalahla isithi abahluli abethula lesi sinqumo bathengwa ngamazwe angentshonalanga. Kodwa ingcwethi zomthetho zithi kuza kuba nzima ukuthi lesi sinqumo sigenqulwe ngoba abahluli abazahlulela lolu daba labo bayingxenye yalolu daba. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kanti vele kuzanywane into nje yokuchitha isikhathi. Abantu abafunda umthetho banengi, amajajizi akwazi ukwenza ngendlela efaneleyo maningi, kanti uMalaba ungezelelelwane iminyaka wagcinwa kwaze kwaba phakade abantu bebaningi kangaka abafundileyo abalolwazi bokuphatha umthetho. Asonto edingakalala uMalaba uzifaka phakathi kokuthi aziyangisise ngezinto ezingelamsebenzi, befanele aphume nje ayezilimela ngekhaya. Usenzile lokho okuhle le ungakathandakaliyo, isikhathi sakhe sanele uku-aphila uhulumende ulele ulungelo lakhe aphila. Kodwa akwenzi ukuthi noma yisiphi isinqumo esizaphuma akwenzi kube kuhle ukuthi kudlalwe nge-constitution kusenzela ukungezelela iminyaka yabangane. Constitution serious document efanele ihlonitshwe, ingabe itshintshwatshintshwa ngezikhathi abantu abathanda ngazo sokucina kusenza ukuthi icine ilulalezekile. Akuhlonitshwe umthetho, njalo nxa izatshintshwa i-constitution akulandelwe indlela okuthiwa ifanele itshintshwe ngayo. Ababale i-constitution abantu, itshintshwe ngendlela okubhalwe ukuthi kayitshintshwe ngayo hayi ngendlela upresident afuna ngayo kaso constitution upresident hayi ngendlela umalaba afuna ngayo kaso constitution hayi uparlamente indlela efuna ngayo kayisiyo constitution iconstitution iconstitution kayibalwe ilandele
ngokubona kwakho ubona ngani bazaphumelela na ukuthi bagenqule isinqumo esithethwe ngomgqibelo
Asikwazi ukuthi bazaphumelela kumbe baza kwehluleka eZimbabwe akulanto ongathi wena iza kwenzakala akufani lokuphuma lokushona kwelanga eZimbabwe kugcwele izimangaliso kwenzeka lokho ngeke ukucabanga kodwa ingozi kuza kuya ngokuthi wena amajaji azihlonipha kungakanani ahlonipha kangakanani umthetho kungalandelwa umthetho kumele kuphumelele lokho okuqondileyo hayi okulahla abantu ngakho ke asikwazi ukuthi kuyabe kuzahamba kusiya ngapha kumbe kusiya ngapha sesizalinda sibone ukuthi uhulumende uphikise sithini bese sibheka njalo kodwa angaza kuhulumende uyawina e-court nxa ewina ku-wrong kuyasala ku-wrong ukuwina e-court kakwenza into ibe right iyasala i-wrong injalo uwinile ngakho ke kubi kakhulu ukuthi democracy edalwe ezanywa kwakhiwa iphethwe ngalindlela iyagwazi yabulawa igugu round kayiphelelanga kuphela ngokubulala abantu eMathabeleland ichobodisa kwayona i-constitution le kade ifanele ukuthi bayi
Umbuzo wami wokugcina. Ungasitshela ukuthi isinqumo esithethwe ngomgqibelo lesi siyatshengisa na ukubana imithethwandaba yeZimbabwe ikhululekile njalo ihambisa umsebenzi ngokuqotho.
Hayi kasitshengisi la kancane baba umsakazi iziningi kakhulu izinto ezenzakala eZimbabwe ezimbi kakhulu sisadinga kunje ichamba kwe report esifuna ukuthi iphume uhulumende izinkantolo zala ukuthi siphiwe leyo report echamba kwe commission iziningi izinto esifuna zihlonitshwe amalungelo abantu lakho konke lokuyana izinkantolo ziyavimba azizimelanga la kancane zingaphansi kwezanu izinkantolo ngobukhulu bazo amajaji ngobuningi bawo kodwa ayatholakala amajaji njalo ahlonipha umthetho ahlonipha amalungelo abantu ngakho ke lisaka elilamagwili abolileyo lamagwili amahle kodwa phakathi kwesakalelo amaningi abolile kuselomsebenzi omnengi okufanele kwenze le judgment ayithola kancane ukuthi izibaphe emthethweni lemthethwandaba iyahlonishwa umthetho awuhlonishwa iconstitution ayihlonishwa lemthethwandaba kayihlonishwa kayikhululekanga njalo
lo ke ngumnumzana efidlela ncube ungcwethi ecubungula izombuso azwe ube xoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo ugaja lwezempila kahle lubika ukuba abantu ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani ethulwe izolo bayisithupha nje kuphela njalo akula ngitsho loyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayizolo bedlula inkulungwane eyodwa 1790 okulinani eliphansi kakhulu asebehlatshiwe elizweni jikelele sebesiyafika inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 581,625. Izakhamizi zelokishi le-Country Park zithi sezithwele nzima ngentuthu evela endaweni yokulahla izibi engozi mine. Okulomlilo osuwehlule abogaja lokucitsha umlilo abe fire brigade abantu abadubekayo sebakha izindlu bucwadlana lalapho okulahlwa khona izibi wenzela ukufuza bedinga okungabaphilisa sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uze sizwe okunengi ngalolu daba
Well, sithole ukukhonona kuzakhamizi ezihlala e-Country Park phakathi kweviki ngikhumbula ukuthi bekungomvulo besithi ukuthi bathwele nzima ngentuthu ekanye yabahitsha elokitshini khona ngale. Sananzela ukuthi imililo leyi sasesidingisile ukuthi bani umlilo wakhona uvela ngabasho yodwa hayi umlilo lusuke engozi mine ngale lapho kulahlelwa khona izibi. So-ke kulapho bekulohlupho khona, kodwa ukuthi onguye oqalise lowo mlilo akulaqiniso, kodwa siyananzela ukuthi indawo leyani ungayinanzela engozi mine. Kulabantu abahlala khona phana around sithemba yibo ngabona abathi abantu becouncil sebetshayise bayo sasebelahlisebetshisa lezo zibi, kuyikho esikucaba.
Sizwa kuthiwa selike labiza abacitha umlilo abe fire brigade kodwa kabahambanga. Kuhamba njani? Bathi kuyini ukubangela ukuthi bengayicitha umlilo lo?
Well, sike sezwa sithola imbiko kwabahlali bakhona ngalo ukuthi kubonakala ifire brigade layizama ukuzocitha, kodwa ngenxa yokuthi umlilo lukhanya busuchakile indaweni ngoba kutshi izibi zenzane ezilahlwa khona ngale emara. So umlilo busumkhulu kangaka ukuthi ifire brigade ngabona layo ibisadinga amacebo okubana ingene njani yokucishe kanjani. Engxenye yikho abagcine sebekwelemba besiyazama ukuthi bacabangisise ukuthi bakubambe njani, kodwa sizwa ukuthi umlilo lusu under control. Engilethemba lokuthi engxenye lamhlanje sange sithola umbiko, kodwa ngilethemba lokuthi bathi hayi le ntuthu nxa unanzelela ayisakhanyi ngoba ivele intuthu ekhanya usibilili isiba years phezulu. Esilethemba lokuthi engxenye kade si under control ngabona ifire brigade layo ibuye lamaye amacebo okubana iwunqande lomlilo ukuthi ungaqhubeka usiya phambili.
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sizwa kuthiwa seliqoqe ukuthi liyocitsha umlilo lo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani, lizawucitsha ngani njalo njani?
Well, izakhamizi kakhulu ezeCountry Park zikhona ezinye besezithe zona nxa kusiba lobunzima ukuthi lumlilo ucitshe, kungangcono ke lazo zincedise ekucitsheni kwalomlilo. Zona zizasebenzisa indlela eziningi ezijiyeneyo, ngabayathi bethi bangabantu abalezimota besithi bangathwala inhlabathi ukuthi bawukhathe ukwenzela ukuthi inhlabathi libengafika bayifake, kube indlela yokukhontrola umlilo ungaqhubeka uchaka usiya phambili. Kade kuyindlela kade sebecabanga ngayo izakhamizi ngoba zisithi zona zithwele kanzima ngentuthu khona ngale. Zinazela ukuthi intuthu iyingozi empilweni yabo, ikakhulu abantu abalama asthma belohotsha intuthu liyana kuba le ngozi. So umcabanga sokuthi abantu balethe izimota zabo amaroli abala amaroli bazama ukudinga inhlabathi bayezama ukufaka khona phana ukuthi lo mlilo ucitshwe, kodwa-ke sizwa kuthiwa hayi umlilo lowo kanye ungathi sebewu-athendile. Silethemba lokuthi engxenye kusasa ngomlilo ongabe usucijile, kodwa-ke sizathola kuhle umbiko ogcweleyo kusasa ngomvulo.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington, D.C. Yabo!
Selidumela emansumpeni kwezokhetho lomnyaka ka-2023. Amabandla ezombusazwe esemadasadasa ekhankasa, kodwa kucele lamabandla aphikisayo lokhu echinca isililo esifanayo minyaka yonke esokuhlukuluzwa, ungaphathwa kahle ngamapholisa, ukungaphiwa ithuba lokukhankasa lokunye. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mthulisi Hanana owabaleka elizweni esethwaliswe nzima ngabantu abangaziwayo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami lukhetho olukhulu kwedlula ama elections esike sahlangana lawo. Lokho kungenxa yokuthi sibona uhulumende wethu esiba nguhulumende olochuku, uhulumende wamasotsha. Angiboni ukuthi uhulumende lo nguhulumende ongavuma intando yabantu kumbe intando kaZulu. Nguhulumende ofuna ukubona izanu benqoba kulolu khetho ngazo zonke indlela. Yikho ubona ukuthi bonke kade bengani bayaphakamisa amazwi abo bephikisa lokhu kwenziwa nguhulumende, bake bavalelwe emajele, abanye bakhona bagijinyiswa, laminye ngomunye walaba abagijinyiswayo. Silo hulumende onguntando kayiphikiswa. Kangikholwa-ke mina ukuthi uhulumende onjalo nguhulumende ongahlonipha intando kaZulu. Okungaka ukuthi wonke umuntu ongaba sithi yiproblem kumbe ongafisa ukuphikisana laye bazazama ngawo wonke amandla ukuthi bamsuse endleleni ngokumbopha, ngokumbulala, ngokumhlukuluza noma ngazi indlela lulukhulu ukhetho esikhangelane lalo
wona amabandla aphikisayo ubona engaye kumele enzeni ukuze aphumelele siyazi ukuthi bakhona bathi kumele abambane kodwa ke sikunzima ukuthi abambane kukhona yini okunye abangakwenza ukuthi baphumelele kukhetho
okumele sikuvume ukuthi amabandla aphikisayo ukuzanqobe vele kumele baqale babone ukuthi sitha sokuqala kumbe umuntu onguye ngumbandlululi libandla lona elikhona elababulali zano PF okumele sikwenze kumbe bakwenze abakusukumbusazwe kababambane ekuncintisaneni isihlalo sika mongameli ngapha phansi okunye kumele bakwenze ukugququzela abasekeli kanye labantu izizalwane zeZimbabwe zonke jikelele ukuthi zibhalise ukukhetho lokuvota ngemva kokubhalisa zibonakale izizalwane zeZimbabwe zisiya vota ngoba nxa singavota sibanengi ubugwelegwele esijalo ukuzwa ukuthiwa buyenzakala nxa kubalwa amavoti kangikhole ukuthi buzaba bunengi so amabandla aphikisayo kawaqala ukulungiselela ukhetho kathesi kudinga izimali ezifunakalayo namakhandidate lento ezinjengazonezo ukwenza kube lesikhathi eside sokulungiselela kungabe into elungiselelwa nguvumbuthuthu kumbe ngesivuka mpunzana
bakhona sebesola inkokheli yamabandla ezombusazwe ebalisa umnumzana Nelson Chamisa abathi kungani umadolonzima uthini wena ngalokho
into zombusazwe bayithi kazilamnikazi akulo kumela solo omunye ozwa ngani omunye kuyamsinda la eka phakame ahola abantu enze lokho abona ngani kuthiwa khona kungakhulula abantu bakithi angikholwa mina ukuthi khathi ezisikhathi sokuthi sithuzibane kayenzini kumbe uyenzani nxa abakhona ngibasola kangiphakame mina ngiyenze khonoko emfuna bakwenze akula umuntu obanjiweyo uzana zokuthi abantu abangavotiyo banengi obantu abangavotiyo banengi kwedlula abantu abasemabandleni ombusazwe okuthi ukuthi noma uchamise ngenzani banengi abantu abangekho ngaphansi kwebandla leMDC abadinga ubukhokheli abadinga ukuholwa yikho nxa mina ngingasuthiseki ngobukhokheli bukachamisa olebandla lakhe lengasolalami lami kangiphakame ngivule lami kumbe ngibuye lecebo embono ukuthi ngakhulula lingakhula abantu bakithi aso sikhathi sokusolana isikhathi soku ngedisana lapho kumbe nguchamisa kumbe ngumabuka wezaphu kumbe ngubani waliphi bandla abantu bakithi kaba bancedise ukuthi lapha basilela khona ngoba bangela amandla khona sibancedise
umnumzana mthulisi yanana ngolwela ilungelo likaZulu wabaleka elizweni esethwaliswe nzima ngabantu abangaziwayo Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi iziphathamandla zogatsha lwezimota olweVID ezintathu ezedolobho leKaroi zilokhu zivalelwe esitokisini. Abathathu laba babikwa bapha izitampa zokufundela ukuchayela abantu abebehlulekile emhlolisweni ngoba befumbathisiwe. Iphephandaba lobulembu leNewZimbabwe.com libika ukuba kulokwesabela ukuba umkhakha we-coronavirus ovela kwele India osekubhubhe inkulungwane lenkulungwane zabantu ungaba usukhona edolobheni leKwekwe ngoba kulomunye umlisa ubhubhileyo ngemva kokuhlangana lomntwana wakhe obevela kwele India. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ekseni enhle basakazi beStudio 7 kanye labalaleli bonke mina ngikhulumayo ngifuka Khumalo ngokuzalwa ngizela eJotsholo eLupane sakazi idaba oluhlukumezayo lidaba lokuhlukunyezwa kumalayitsha ukuthi bengasalayitsha impahla kungena amabhasi for uzukho angazi ukuthi why abantu besindebeleni behlukunyezwa kangaka but into esuke injabulise inye ukuthi ibridge laseBotswana Zambia livuliwe sizakhona ukuthi singene via Botswana singena eZambia singene eZimbabwe because ibridge pasivale because singamaNdebele sokuyindawo yamashona lendawo abasasifuni bathi singiNdebele sebesithathele iBedbridge ayiseyimathebeni sebeyimashona sebesithathele vele ngavela ngabona sekuqaleni ukuthi ilizwe bani eliyitipoti ngahle ngavela ngabona ukuthi lana sizobhoyelela phakathi okwamanje abantu bamakhulu bagwela phakathi abantu abasebenzi kobulawula msebenzi ngavela ngabona sizobhoyelela phakathi ngavela ngabona ngaphuma ilizwe liyana akuseyilizwe liyana kungcono sinqume lingabe yitipoti sinqume phakathi sizimele mthwakazi sizimele siyeke abantu balaba sizimele singumthwakazi sivotele umthwakazi ephambili siphume kwitipoti yaseZimbabwe siphume kwitipoti singabhoyeli phakathi asizimele mthwakazi amandla ngawethu mthwakazi
asazi linjani okhuluma ngubhongabeswabe hayi into enzakala kwelakithi le hayi sincindezele kakhulu uhulumeni lo uyancindezela kakhulu asoze sithule kumoshakala asoze sithule kumoshakala abantu bakithi konke nje amaphatho nala sengikhulumela kumaphatho MDC le MDC kuyafana into zezani zonke lezi into zezani abantu besiNdebele asizameni bantu bakithi mthwakazi asimeni sizameni ukuzimela ilo isadlala sishumayela njalo asizameni ukuzimela bheka manje ubuBedbridge ubupopo Plumtree bagcwalisa amashona apha emaborder bheka even namanje amalight abahambi amateksi ahambi lokona uhulumeni lo vele uyalwa yimpi le yimpi straight yimpi ehamba basevika yicorona yabona kuviwa yicorona kubhali kubulawa abantu andakanda yabona into le ibuhlungu kakhulu bantu bakithi ibuhlungu ibuhlungu lento enzakala ake lilekelani namashona esizizameni ukuzenzela into yethu ma bezama ukuthi bezovota bezama ukuzovota ungavotwa angcono kume konke kume kuthi nci hawu e bantu bakithi liyabona nje ukuthi sincindezelwe kanjani la bantu bakuncindezele sibhabhathekile zabaleka baye babaleka bashonale bashonale bona baye babathaphuzela intobafuna izandla zabo bazifake yonke indawo thina asilajansi ayikhona mna ngubona ukuthi ekuqaleni ngangiyalo divide lelaphela even inkosi ukuthi sifake ilozeni inkosi yethu laphana ibe bayala yonke into yakhona kanti manje senzeni hhayi ene lokhu kuzobangela udlame vele sagcina vele into le the way singakhona sagcina vele sizokuliwa vele sesingasancengi-ke manje yabona okwamanje sisakhuluma kodwa la okuyakhona vele siyemsindweni-ke manje angeke siyivume le nto abasenzayona basihlukumeza labantu laba basihlukumeza abantu beharari labo katele yibona emabhoda yibo kuphi yibo esipholiseni yibo kwaphaka obulawa sifuna ukulatshwa ngamanesi wethu azwe ilanguage yethu balapha lesiwerewere zabo basizwa lokuthi bathini lapho amapassport babhala amagama amanga laphana uloku esithule manje kwamanje no life is enough hawu sikatele MDC wathi wathi zani lokhu ukuvota dodi lokhu asifuni ukuvota vele asekeleni ukuvota lokhu akusiza kusisize kaloutu isitede kunondezela wes ngike sithule kunini abantu laba bezenzela sikatele
enjani msakazi omuhle siyabonga uhlelo oluhle bese ngithithi kati iZimbabwe zingekamnangagwa yini yedwa lezana ubhebhu angoba sithole kanzima ngala madoda ma unkulunkulu ababone bakhangele ebahawukele njalo umbuso ngamazolo sebesebenzisa umonzora umthengisi lo Thokozani Kube ngabathengisi bonke laba bafunaukuthatha abantu babisele kuzanu manje thina sithi bhambili lo chamisa chata
linjani khona ngapho ngasebelisa likhuluma nojoni heyi hhayi eZimbabwe ngikhuluma nisebutswana la hhayi into eZimbabwe hayi kuyabotshwana kuyatshaywana kuyenziwani abantu bayacatshiswa kambe shuwa singahlala endaweni enjalo khonapha sibalekele khonokhu ukuthi siyakhathazwa sikwazi nokuthi senzeni khathezo osisiliya jimbiri abobani bayangeniswa emajele okungenancedo ukufuna ukuhlukuluza abantu nokuthi abantu behlale besisaba kuphela bonke abantu bengabi lebandla balisekelayo ukuphikisa uhulumende kamnangapho thina vele asimfuni akaze ayenzeli vele asinto asigathelayo noba nanini akhohlwe nje ukuthi vele singathi thina umbe siyacabanga ngayo uzabona laye ukuthi uzakwenza njani kodwa ilanga lokugcina likhona vele selilikhona seliseduze unkulunkulu kada yinto kumele bebeyazi abantu bezani ukuthi bangaze benzeni omgwani ungathi uyakhuluma ukuthi hhayi lapha kunje lapha leyapileza so uzekhuluma esiyale umuntu obusayo akumelanga akhuluma into enjengayenaleyo kumele ukuthi alalele into ekhulunywa umuntu aqondise amtshele ukukwenza ukuthi hayi lapha kumele sponsor senze swatch ukuthi utshele umuntu ukuthi ha wena he kwathinthini kade suthi abantu abasebutswana babe bekwelisa inkomo ujonxa esijonjalo athi bavala imsebenzi ukuthi abantu bedube yikho abantu bephuma bese emazweni ngenxa yabo hayi ukuthi ilanga lizafika mangaze benzeni asazi mangaze bebopha abantu benzeni bechaya abantu bebulala abantu besenzani kodwa kuzaphela umgabe wayebusa kwaphela kungaphi kathesi labo lokuzi isigwebo sabo sikhona bazahlakana lazo anti kathesi kusese isikhathi sabo sizafika isikhathi sokuthi siphelile sekungesabantu ngikhuluma nisebutswana lapha yimjoni ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, intengo yamafutha ezimota emadolobheni amaningi elemelika isithe xaxa, njalo kwezinye indawo amafutha la ayasilela kulandela ubugebengu obenziwe izikliwi zobulembu ama-hackers. Izikliwi lezi zathatha imininingwane yenkampani elempompi zamafutha la, zathi nxa zingaphiwanga imali azisoze zivule impompi lezi. Inkampani ye-Colonial Pipeline ibikwa yaze yaphetha ibhadala izikliwi lezi imali engaqanjwanga ukuthi imalini ukuze impompi lezi zivulwe ngemva kweviki eyodwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika eTexas okuyikho okuqala khona limpompi, umnumzana Rafael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo bakandi, hayi sizwile sibili ngokuhlaselwa lokho okwenzakeleyo khonoko okuthiwa yi-hacking. Lokho bengathi bayadingadinga ukuthi kumbe kungaba ngubani okwenzileyo, kumbe yiRussia kumbe yilaba abanye, ngoba kulempi sokusiba lempi yona le ezikhali bese kuphinda kube la yona le impi yokulwisana ngokuthi umuntu angene ku-inthanethi akuphambanisele izinto zakho. So-ke izwakele sibili, kodwa-ke kukhanya ngathi nxa sisizwa ichaye kakhulu emazweni langaphezulu ngapha e-east i-eastern coast kusiyaphezulu ngale. Thina ngapha ngakithi esingathi siyakunanzelela ukuthi i-gas price, i-pump isikhwela, iyakhwela, iyaphezulu ngendlela ebesi ngathi singathi nje the last week bekungathi i-pump ingcono, kodwa kuleli viki esengathi ifuna ukufika ku $3, $2.99, $2.98 a liter. So ke yikho esibona ngathi kuyasithinta thina ngapha ukuthi i-price isikhwelile. Kodwa ke yona ngokwayo ukuthi kuma gas stations lapha le ndaweni lapha etholakala khona, hayi isesekhona sibili, akulala ama lines lana ukuthi abantu kumbe ngxenye bakhanya bethenga nge-panic njengalokhwana bakwenza nge-corona qalisa. Kodwa-ke hhayi yikho esikubonayo ngapha ukuthi thina sesichaywa i-price ukuthi iyaphezu, kodwa-ke senziwa yikho khonokho i-news zonezo ezikhona ngapho eze-eastern coast.
Lona udaba lolu olokuthi abantu bona labo izigangi lezi ezingena ebulenjini zithi zifuna ukuthi zibhadalwe imali nxa zingavezanga imfihlo eziyaba ziyithole ngokuyenza lokho okuthiwa i-hacking.
Ye, abantu bakhona sekungathi ukuganga kwakhona kuyaphambili, ngoba mbona ngathi kuzaba ngokuqala ukuthi lama hackers akhanye e-communicator lo hulumende e-demanda ukuthi afuna ukuthi abhadalwe. Angithi sasingathi sikuzwela kwamanye amazwe lokhu, sikuzwele enxenye nxa kubanjwe umuntu kumbe nxa kuthethwe umuntu kumbe nxa kuthethwe, kodwa-ke nxa sesisizwa sebe sibe ngathi bakhuluma bona ama hackers sibe sithi uthi silithi sibuyisana imali engaka sekungathi ku izinga lakhona liyakhwela liyaphezulu loneli la ma hackers leli asazi ke ukuthi i next baza kuthini ngoba asikaze sikuzwe lokho
lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le studio 7 ecingweni sedolobheni le Houston esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yebheju likaZulu iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini batshiswa livuyo legugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.